Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Ikakhulu khathi sibe silapha kuma centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Abe community working group on health babutha private boys. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezempila kahle community working group on health babuthaniswe inkokheli yakolvolentiyona esabalala nesiqubu esethusayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. U-Anastasia Ndlovu
sethuwayo ukuhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health. Umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakobulawayo.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Ikakhulu khathi sibe silapha kuma-youth centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso bazakudlulisela phambili kwabanye.
Kunenge sekufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani, labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho sekufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuzi esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Funde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabo ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sokuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo, inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwabo engowakobulawayo. Wobulawayo kulabantu abafika phose 199 abalomkhuhlane we-COVID-19. EmaThebheleleni North Corner kulabantu abalitshumi lasifica nemunye 19, kuthi eMaThebheleleni South kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho, sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, kuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lani 24,495,232 abafunyenwe belalo, labulala abantu phose abayisigidi 832,484. Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Zamara obhubhengo lesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko. Namuhla umkhokheli webandla le-MDC Alliance omnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula kungelani lokuba izanu PF isebenzisa udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sivebaningi abazebuthana emzini wakwaDzamara endaweni yase All Souls Mission womtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UDzamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulo mngcwabo, umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthe kungekelani lokuba iZanu-PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa wokuba avuke ngodlakela. Abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungenadlakela. Usole kakhulu ingoma zebandla lakhe ezigcothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi ukudlakela.
Banabondo, slogan nje izokuthi kani, we don't want violence in the movement for democratic change.
Bondo, ama slogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nami. Kasi ngeke sithi thina singcintisane lezanu PF ebulala abantu, lathi senze okufanayo. Thina sithi guqula izenzo, kufuze siphakamisaneni sonke isikhathi, hatshi ukwehlisana.
Chamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaDzamara uyitayi Dzamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Wancoma imuli yakoDzamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile kuzakupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile.
Imuli yakwaDzamara imuli yamaqhawe, imuli elokuzinikela, imuli eyakhethwa nguNkulunkulu. Akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone. Umuntu obe esezama ukulisa laye usesithile.
Omunye okhuluma emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny, umfundisi Anselot Magaya, yena othe okubi okwenzakala emuleni yakoDzamara kuzalungiswa ngumlimu.
IBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi ngezikhundla zalabo ababusa bona belobubi, ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho.
UDzamara ubesele minyaka engamashumi amathathu lane 34 njalo ubhubheka kathathi njalo engela mntwana, ngakho ke ushiye abazali bakhe kanye lomfo wabo lodade wabo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidla amalahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethulwe ngumanisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo, njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola $2,000 ngenyanga yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. UNkosazana Lungile Masuku ohlalela okuthini lesibiskop uthi kuza kuba nzima ukuthi benelise linhlawulo kamansipala.
Mbona yani sisebunzimeni, ikansilayo ingani sisilwa labantu. Angazi ukuthi kathi vele bakuthethe ngathi ukuthi baze bakhweze kangaka. Amatarifa yabo vele asekhwele kakhulu. Okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje, an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okusekelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda, uMnumzana John Mgobi odlalela ukuthini elidale lejawunda odwa kwenziwa ngumansipala kuyamangalisa ikakhulu ngaleso sikhathi iningi lihlele emakhaya
abantu bayaphila kabakhangelelanga ama-tariffs kuphela kunjenje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane we-corona kodwa usuke ukhweze ama-tariffs kabuhlungu kani imali yama-tariffs lawa izavela ngayo cela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu like libe lonembeza
Umnumzana Morvin Dube obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association uthi bahlangane lo Mansipala bamtshela ukuthi inathelo alithetheyo kalikho emthethweni.
Akula ama resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngamakhanselazi ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele lezinto zonke zikhwele zifike kucharge leyathe beyifakile kusuke ku-administration side kuphela azange kufike kwavunyelwana ngakho sicelile ukuthi ikhansela ibuyele ehlala phansi ilandele i-statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku-local government ekukhwezeni izinto zonke
ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kule mbiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamansipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu umeya wegwanda umnumzana Justin Majale uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linathelo eluthethwe lugatsha lwamanzi olwezimbabwe national water authority zina olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu
ngakutshela ukuthi kathesi isibila yona isibila 14 million per month ukuthi yayisuke ibila 120,000 before June yaya ku 5.4 million kathesi ku 14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi abakhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry ye-local government inisitsho njalo zozoke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engaka
ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abaselwa izihlobo zabo kuzamele batshone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcobeni likamansipala sokuzaphi izaphoso enkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilithumi $9,100 abadala ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakuthethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana nomnumzana Joe Biden webandla lamademokrasi. Ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele. Ukuba yithi ubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba ukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona uBiden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo kule niye democracy kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akontestayo bathengisa ama policies ebantwini abantu bayavota bevotela lo abamthandayo uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama term akamabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe
uNomzana Nkululeko Mate laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda but ngendlela engibona ngakhona selate uTrump manje amademocracy ngiwabona nje ephuma phambili.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kule Melika. Kodwa uBiden uthi uTrump nguye othothozela udlakela lobandlululo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osidalwe iCOVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetsheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka embili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula lenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu njalo kufanele isisombululo kudaba oluseZimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani. Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo. Ezizinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibi abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa ngabe kulokuza balesisindo. Umgabe wazi wakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasoja bazi badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungelanto etshintshayo. So gimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi okunye kwizinto khona lokhu bangakhipha i-statement then what will change. UMnangagwa uzavuke khwe. AmaGermany kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beceda abantu eBurundi bebulahlicoganisa abantu eRwanda kabasho. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabo uMnangagwa nabochamisa. Enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalele ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo.
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibala elithi Gugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zalezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyariphilwa, kwaba lo mthetho omutsha, i-Public Order and Security Act isiamendiwe, kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele bangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba lweGugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokho bekhuluma ukuthi Gugurawundi sabulawa sabulawa kule bephiwa imali ngamadona. La umnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba bamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amaphoyisa akho angachaya abantu kodwa ekucineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo amaBritish lamaGermany kabavala imlomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu. Sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetsheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. ELeBotswana lazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kweLeBotswana.
Unkosikazi Anna Mokgethi utshele idale lephalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakweLeBotswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowebotswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mokgethi uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lumthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithini labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kweLeBotswana abalabantwana labaTswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke funa i-citizenship yeBotswana. Hathi lokho ebesiubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless. Akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokgethi uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba yizizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelani labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenke thabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi yiPrivate Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lele lidla
la tele private boys ilesita tu njalo lilesi shoko esiti kwa kalabani abafana badeli kwembu batabuga e Plumtree kotoa batula vekwele South Africa nansi isi kulumeli saleli kwembu usifasi ngondo ngondo nuve
abangazi ya wanengi kwezo mtulu bangazi ngondo ngondo mkamba alundi mnyama singabasunguli be private boys sphuma ePlumtree endaweni abantu komadabe esigabeni sasedugwe hamba sibanenge ku private boys angeke nyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi vekezela ndoda idla ngamabala kanye lale esikhalanga ethi mwanangu ukuthenga idlalate lenu nduna balithola njani
ungasithola laphana ku 0027 6106561 49 lapho ungasithola khona ku WhatsApp ube suya laphana ku Facebook ubhale nje kusetshe uti Stiffas ngondo ngondo usetshe laphana kitafu ndinomnyama uyakhona laphana ukuxhumana nathi ku Facebook usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlalati wethu
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisapote kweqiniso sithenge laphana ama-original singahambi siyethenga amakhoneni ngoba ma kungasasapota ngabalandeli asilutho ngaphandle kwabalandeli njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandele imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sisivikele abalandeli siyalithanda njengoba nani nisithanda so asihlaleni safe sisivikele silandele imithetho eshiwo ngodokotela siyabonga
uphuma ke enkundleni usifasi ngqondongqondo ncube leqembu lakhe le private boys ngale ethi ukulwelwa inkosi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abe community working group on health babuthanise inkokheli yakobulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo ngeCOVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.